Sipho sasikukholwe ukuthi inamanani la ingabe iqondi lanxa phela laba bakufakileyo sileqiniso ukuthi benzile lokho kuthiwa ukucubungulisisa ikube kumele amanani lawo. Ngokunjalo-ke kuyatshengisa ukuthi njengomuzwa koBulawayo siphakathi kohlupho, kutho ukuthi abantwabethu isikhathi esiningi bazasalela emuva. Yikho uzezwa abantu besitsho bethi hhayi ngapha kumgango emadephendi abantu abafunda ngenxa yengezinye izizathu zenezo ezokuthi abantwabethu basuka bengaqhubeki ngezikolo ngezizathu ezitshiyeneyo. So-ke yiluhlupho esilayo lo lwesikhala ngalo ukuthi engxenye lathi asekuzwiseni ukuthi silalolo hlupho njengabazali, asekuzwiseni ukuthi silalolo hlupho lanjengama-guardian. Kukanti futhi lo hulumende le ngogatsha lwe-social welfare khona okwabakuzwisa ukuthi kulo hlupho olunjengalelo kuthi ukuthi amahofisi e-social welfare aselo msebenzi omkhulu okufanele awenze ukwenzela abantwana bonabo bahlengwe abaphuma ezikolo baqhubele phambili ngenxa yokuthi i-social welfare ibancedise, ngoba abaningi uzananzela ukuthi bahlutshwa phose zimali zokubhadala ezikolo. So-ke silayo i-ministry ikakhulu i-ofisi ye-social welfare ilo msebenzi omkhulu okudingisisa lokucungisa labo bantwana, ibadinge ibancedise ngezimali zokubana abantwana baqhubeke besiye ezikolo, ngoba kungumbiko obuhlungu thina njengezakhamiza koBulawayo. Lokhu sisa ubuhlungu kakhulu ukuthi sinanzela ukuthi abantu abaningi babalahlekelwa yikuqhubeka kwabo besiye ezikolo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bathi bona isizwe esilabantu abangafundanga isizwe esifileyo. So kutho ukuthi thina njengoBulawayo nxa abantu bethu bephuma bengaqhubeki ngemfundo kutho ukuthi siphakathi kohlupho olukhulu.
Yona imbangela yokuthi abantwana besikolo abakoBulawayo abaningi bachiye isikolo kungakuyikuyini?
Kungaba kulizathu eziningi zokuthi abantwana bachiye isikolo. Into yokuqala esiyinanzelelayo kuyikhona ukuthi abantwana balayo sibili imali yokubhadala. Yiluhlupho esilaziyo silinanzelelayo. Phela singakhohlwa ukuthi iBulawayo iyaziyo ukuthi ibiyindawo ebihlonipheka kakhulu ngendaba zemsebenzi. Ila makhampani amakhulu abeqhatha sibili abantu abaningi kakhulu bekuthiwa i-industrial hub ngesikhiwa. Kodwa eqinisweni kade ungahamba khonapha uye kubo Belmont khonapho kulama-factory khona kulamakhampani amakhulu. Akusela abantu abaningi sayavala. Amanye sokungasiza njengama-church labona abasebenzayo uzananzela ukuthi sebelezi sebenzi ezilutshwana ezisebenza kusho ukuthi abantu abaningi sebaphelwa imisebenzi. Yikho futhi ungakhangela lo muzwa koBulawayo khonapha ezitaladeni iganga lonke, fike kuleli khona, fike kuleyani khona, fike edrobheni, fike emalokishini, wonke umuntu usethengisa. Uthengisa itamatisi, uthengisa i-orange, uthengisa imbida, bebaningi khonapho. So bazathengelwa ngubani? Ngoba abantu okokuqala abaningi abasebenzi, okwesibili labo sebegcwele iganga lonke bethengisa. Kusitsho ukuthi vele abenesi uthole imali ezwayo. Imali kanje abayithengisayo ukuthi umuntu athole imali yokuthi engxenye athengise inkwalelo langa alale edlile abantwana kumbe athenge i-cooking oil uzethu adlele abantwana. So isizathu sakhona sokuqala sisinanzela yikhona ukuthi sibili abantu abasasebenzi. Ngokunjalo sesiba lolo hlupho lokuthi abantwana bagcine belahlekelwe bephuma ezikolo. Kodwa okunye futhi ngenxa yohlupho esikhuluma ngalo futhi labanye abantwana abahlala bodwa ama-childless families ngesikhiwa ngezizathu eziningi. Abanye izizathu ukuthi bafelwa ngabazali babo bonke. Siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo wengculazi we-HIV and AIDS yathi ibuya lapha i-AIDS yathangela abantu abaningi. So ngokunjalo silayo imizi enjalo othola kungabantwana bodwa. So khonaphana kulo hlupho ukuthi abanye babeshiyele sibili indlu abahlala kiyo kodwa ukuthi bathole imali yokuqhubela phambili kuba nzima. Ngezinye izizathu enze sihlana lazo. Ezinye futhi silabanye abazali abathe bephelwe imisebenzi baphuma baya phandle kwelizwe besiyadinga umsebenzi. Ngabe abe-South Africa baye eBotswana baye ngaphi. Bona abazali bathiya abantwana bodwa futhi. Ngolunye uhlupho olukhona kuyathi ngesikhathi bathumela imali ukuthi abantwana bathole imali yokuya esikolo, abantwana bebodwa nje basibazwe ngabantwana ngelanto abantu abakhangeleyo. Abanye ngenza ukuthi bazidlele leyo mali bangasabhadali i-school fees. So yilo uhlupho ehlana lalo.